Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwendaba zakusihlwa. Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-8 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuya kubonisa ukuthi igciwane leli liyehla kwesinye isikhathi lenze sengathi abantu alisekho libuye limemetheke njalo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo.
Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi kusebenzisa i-office of the president to push indaba leyo. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi ngabe umeceleni ngoba kangeke abe ngujaji entweni ebuzwa kuye kakhulukazi. So hayi yena as an official uphosile yana kuhle kakhulu. Kodwa ke engakhohlwa ukubana kakumelanga abe ngumahluleli kulolu daba.
Iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe i-commission yamazwe womhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Ingcwethi zezempilakahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhuba osusabalele okwethusayo wokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi elizweni jikelele kulabantu abafika phose amachumi amabili, 19, iningi labo abalichumi lambili, 12, kungabathelelwe leli gciwane ezikolo zakoBulawayo. Lo lugatsha luthi njalo akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayizolo. Lo lugatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula isithobaminwembili, 8,088 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala, kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane eziyisithupha, 6,348. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lelunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efi Dlela Ncube.
I-COVID-19 igciwane le-corona lokhe likhona, alikanyamalali, njalo ingozi lokhu inkulu. Ungananzelela okwenzeke e-Europe, ukhangele kubo Germany, ukhangele Russia, ukhangele endaweni ezihlukahlukeneyo. Kuya kubonisa ukuthi igciwane leli liyehla kwesinye isikhathi lenze sengathi abantu alisekho libuye limemetheke njalo. Ngakho-ke umumo lanxa ungafani lalokhuyana esikubone ngoJulayi lapho kufe khona abantu abaningi, kodwa ingozi lokhu ikhona. Ukufa lokhe kuphakathi kwethu, abantu lokhe besifa, abantu lokhe begula, noma isibalo sakhona singafanele sekuqaleni. Yebo, kambe insuku ziyadlula abantu bengafanga, siyakuthanda lokho, kodwa ke uyahlangana losuku olunye sekhona odlule emhlabeni, kumba babili, kumba bathathu, kumbo yedwa, njalo ingozi ke ilokhe ikhona kakhulu.
Sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus. Lubhahe kanganani udubo lonalolo olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo?
Yebo, ezikolo ilokutholakala i-COVID-19 ema-primary lema-secondary. Yingakho ngisithi ingozi sesekhona, kayikasuki phakathi kwethu. Abantu bamele baziphathe sengathi kulokhe kufana la seminyakeni ledlulileyo, kweminyangeni edlulileyo lapho obekufiwa khona, ngokuba nxa isiphenduka ayimemezeli. Kumele ke ezikolo abantwana bavikelwe, otitshala bavikelwe, abazali bavikelwe. Kumele abantu bangayeki ukusanitize, ukugeza izandla, ukugqoka amamaski, lokwenza konke lokhuyana okuza kwenza ukuthi bavikeleke. Ingozi sesekhona phakathi kwethu, kuyafiwa hayi igciwane liyamemetheka emhlabeni wonke jikelele ngakho ke abantu bangazi bathi hayi sekwedlule sizabona seliqansa selibulala abantu ngendlela eyisimangaliso ugcine kuvalwa izikolo kuvalwa amabhizinesi lemisebenzi kanti singaziphatha ngendlela efaneleyo kuzavimbeleka khona lokho ngendlela enkulu kakhulu
lo ke ngumnumzana efidlela ncube ilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane lecoronavirus COVID-19
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebheji likaZulu ithi isiyenelise ukwakha kutsha ilitshe eliyisikhumbuzo salabo abachabalala ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi eBhalagwe elanyamalala ngemva kokwakhiwa kwalo nyakenye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe iKhomishini yamazwe omhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi izizalwane zemhlubulweni eMandebeleni lenkabazwe zikhuthaza ukuba udaba lombhuqazo wegugurawundi kumele luphathwe yikhomishini yamazwe womhlaba ezimeleyo hatshi inkokheli yomdabu. Umnumzana James Siphambano Ndebele wesilobela owalahlekelwa ngumne wabo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi ngomunye wabasola ukuthi lolu daba ludazululwe izinduna.
Okunhlabileyo ngizwa kuthiwa khathesi upresident wathenena indaba le kayidazululwe izinduna. Amboni ukuthi izinduna zingena njani kona phela amboni ukuthi induna ingasilanda thini ize ukuthi umne wenu wathathwa buyani lapha-ke ngikhulumele uyakhuluma akula nto angayikhuluma umuntu oyinduna ngaphandle kokuthi nxalayo wathathelwa kwabo kubuhlungu njalo mbone ngani bafuna ukudlala ngathi nje yinto engiyifundileyo la ukuthi lokho abazama ukukwenza ukuthi indaba le kayicazulule ngokufuqela indaba yonke ezinduneni zesigaba hhayi akusebenzi lokho akusebenzi induna ingazisivizetinti uzanini laba ngize khuluma lani bakwendebeni ngomfoweni langabomakhelwana benu abanyamalalayo nangukami ngiyazake ngiye ngoba izakhuluma nenduna ikhulumise isesayidini kabani yona induna mboni ngandabiya zikhuluma isesayidini yalowo muntu engibona mina ngani nguye olomlando okunyamalala kwabantu angelokho hhayi angcono mvele ingayo emhlabeni onjani.
Umnumzana Mqondisi Ndebele isakhamuzi sakobulawayo uthi umongameli weZimbabwe udlala umacatshelana ngodaba lwegugurawundi.
Udaba lwegugurawundi is playing a seek and hide ngoba wenza ingathi udaba lwegugurawundi ufuna ukululungisa kanti ufuna ukulithanyelela ngaphansi kwekhabothi ngoba uyakwazi ukuthi ungomunye wabantu ababekhona phakathi ngoba lathi nxa sikhangela ayikho vele indlela umnankagwa angalungisa ngayo udaba lwegugurawundi kuphela ufuna kudlule isikhathi sakhe sokubusa.
Umnumzana Desire Moyo umlingisi uthi uyathaba ukuba umongameli usekhuluma ngalo lolu daba kodwa angabi ngumahluleli kulolu daba.
Ngikhangela ukuthi mhlawumbe uhulumende i-government and maybe the office of the president izasilungisela lolu daba kungabi inganekwane nje ngoba kungabi iziphicwaphicwano nje abantu belibhala ngentoko lampumele. Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi usebenzisa i-office of the president to push indaba leyo kodwa-ke ngiyafisa ukuthi ngabe umeceleni ngoba kangeke abe ngujaji entweni ebuzwa kuye kakhulukazi so hayi yena as an official uphosile yana kuhle kakhulu kodwa-ke engakhohlwa ukubana kakumelanga abe ngumahluleli kulolu daba.
igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Ngqobani Sithole uthi langasiphi isikhathi bakhululekile ukumela abantu.
Lapho kulabantu abafuna siyenkundleni yikho lapho esisebenzela khona. Nxa kuyikuthi kulomuntu oprepared ukuthi ahambe enkundleni siyakhuluma ngalo lolo dawo siyamncedisa njengamagqwetha yikho lapho esisebenzela khona.
Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo uke wahlangana lenkokheli zomdabu uMongameli Mnangagwa ngemva kwalokho wabika ukuba inkokheli zomdabu yizo esezizalawula lolu daba zisebenzelana lehofisi yakhe kanye lohulumende ukuze lulungisiswe lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umumo wokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ukhanya usazoba nzima ngamandla ngemva kokwethulwa komthetho olawula ukusebenza kwazo osalolongwa nguhulumende oyiprivate voluntary organization kumbe PVO ngamafitshane. Lumthetho uzakwenza kube licala ukusekela amabandla ezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi ufuna ukusebenzisa lumthetho ukulwisana labafuna ukuphambanisa isimo sokubuswa kuhle kweZimbabwe kanye lokulwisana lemisebenzi yokuthengwa lokuthengiswa kwemali okungekho emthethweni. Emthethweni lowu uhulumende uza kuba lamandla okubona ukuba abantu lenhlanganiso ezingalandeli lumthetho bayajeziswa kanzima. Laba bazatholakala bengalandeli umthetho ngokuphatheka kwezombusazwe bazajeziswa ngokuvalelwa ejele okomnyaka owodwa kuthi inhlanganiso zabo zihle zivalwe. Ingcishi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Bekizela Gumbo uthi lumthetho uphambana lesisekelo sombuso welizwe.
Uyabona uhulumende kaMnangagwa ulento eziningi okufana ukuthi ngawe uyazenza kathesi esingathi ama-reforms kumele ukuthi ewayenze. So okuqakathekile umele sikukhale ukuthi uqale nge-PVO Act okutshengisa ukuthi singakubiza nje ukuthi indlela zokumanaja ama-opponents abamphikisayo. I-PVO Act izosebenza nje political tool yokumanaja abamphikisayo. Njengokubona laphana nje uma bekhuluma ukuthi abantu aba-opposa any political party ama-organizing anjalo azabe se-arrestwa. Kuyatshengisa kukhanya ukuthi amabala abasebenzisayo singathi awide kakhulu ngakuthi ungakhuluma into abangayifuniyo sokuthi umuntu we-civil society organization senjani sengabotshwa.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcishi njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono.
Umthetho we-PVO Act ofuna ufakwa ngurhulumente weZimbabwe umthetho onqindezela amalungelo abantu ngoba singakhangela ama-civil society organizations ayenza into ezama-elections ezidemocracy human rights work baye befuna ukuthi bezawavala kakhulu sikhangela icala lelo abathi umuntu ongasikela ama-political parties ayifunayo i-organization yabotshwa kumbe iyavalwa. Lokhu kutshengisa ukuthi vele uhulumende kasafuni ukuthi ebe ephikiswa into ayizenzayo yi-civic society.
Umnumzana Witness Dube oyisikhulumeli se-MDCT uthi kumele uhulumende acabangisise ngalomthetho.
Ukunciphiswa kwamathuba okuthi uZulu azibuse esingathi i-democratic space. Siyananzelela ke ukuthi inhlanganiso ezizimele lodwa lezo kukhulunywa ngazo osokuthi abazabotshwa nxa bengasekela ama political parties sebengatholakala nje ukuthi abasekele lapho abangasekelanga khona kuzindlela zokuba jezisa mhlawumbe ekuthini lokho abakwenzayo kungaba kunika usekelo emicabangweni ithile ngokubona kwebandla elibusayo. So sibona ngathi into bezi right njengoba bezizinje i-civil society isenza okwayo, uhulumende isenza okwayo.
Kodwa umnumzana Mdutsa okhokhela abasha kuZANU-PF esiqinini sakobulawayo uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zilawulwe yilo mthetho.
Ngibona ngani ibizo lokuthi NGO lonangokwalo liyazitsho ukuthi it's non-governmental organizations. Amaningi ukuqaliswa kwawo lokusungula kwawo babuya bethi bona bafuna ukuncedisa abantu, bafuna ukusebenza labantu, bafuna ukuncedisa umphakathi. Kodwa nxa sesisizwa kuthiwa sebefuna ukungena endaweni zombusazwe kumbe zombangazwe, ngibona ngani hayi kulihlazo, kuyinto engavunyelwayo. abantu kumele bekunanzelele ukuthi umuntu engathini ufuna uqalisa ibandla elezombusazwe kangene entweni zombusazwe. Ungangeni kwentweni zombusazwe uvala mhlawumbe nge-church kumbe mhlawumbe nge-NGO kumbe mhlawumbe ngezinye izinto othi hayi thina senze okwebhora, uthi sithi wena senze ebhora sesukuzokushumayela ngalo.
Uhulumende uthi umthetho olawula inhlanganiso lezi uzasetshenziswa ukubona ukuba imisebenzi yenhlanganiso lezi ibalulekile njalo ihambelana lezifiso zabantu beZimbabwe, hatshi ukutshotshozela ukungezwani inzondano lokuphambanisa ukulondolozwa kokuthula. Inhlanganiso lezi sokuzamele zibhadale imali ethile ukuze zithole imvumo yokusebenzela kweleZimbabwe, ukuthi uregistrar uzaphiwa imvumo yokuthatha imali abayibhadalayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Life Talk namhlanje sikhangela isimo sokulwisana le-coronavirus elizweni nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sugela namhlanje ngomvulo mhla ka 8 lwezi elemelika selivumela ukungena kwezihambi ezivela kwamanye amazwe eziyabe zilembalo eziveza kubana zihlatshiwe amajekiseni wonke omabili ukuzivikela ku-coronavirus kanye leziveza kubana zihloliwe zatholakala zingela leli gciwane. Elemelika lethule umthetho walisa ukungena elizweni kwezihambi ezidabuka loba ukuvela emazweni angamashumi amathathu nantathu nyakenye ekuqhamukeni kobhubhane olwe-COVID-19. Lusungulwe izolo uphenyo lokudinga imbangela yokuqhamuka kwengozi yokunyathezelana kwabantu emkhosini wokuzilibazisa owe-Astro World Musical Festival, lapho obekuhlabela umculi waseMelika uTravis Scott edolobheni le-Houston ngolwesihlanu. Lingozi ichiye abantu abathoba nembili befile, kwalimala kakubi abambalwa. Izihlobo nabangane lokhe bebeka amaluba endaweni ekhethiweyo ukuba yisikhumbuzo sabafele kule ingozi. Ngasikhathi sinye umculi yena uScott labaqoqi bomkhosi lo sebemangalelwe izihlobo zabalimeleyo nabafelweyo. Amakolishi amabili ama-university asesabelweni ese-New York abalisa i-Columbia University le-Cornell University abiwa eke yavala ezinye zezigaba zawo zezakhiwo. Abafundi abaqeqeshi lezisebenzi zonke zaphunyiswa kuzigaba zezakhiwo lezo ngesonto ngemva kokuphuma kwemibiko ethi kungabe kuthiwe amabhomba. Kodwa iziphathamandla zalawo makolishi zicine zisithi le mibiko ikhanya ibingeyamanga. Umkhokeli wenkonzo yamakatolike emhlabeni jikelele uPapa Francis ufeze ukukhathazeka kwakhe ngokulwisana empini yomdeni kwele Ethiopia okulokhu kuqhubekela phambili elizweni lelo. Lokhu kuvele egqiba umthandazo wokukhulekela abafele engozini yomlilo eludolobheni le-Freetown kwele-Sierra Leone owenzelwe esigobeni sakhe ese-Vatican City. Umdlali wokugijima odabuka kwele Kenya u-Albert Cory nguye onqobe umncintiswano owe-50th New York Marathon esigabeni sabesilisa obukhona izolo edolobheni le-New York. Abagijimi abangaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu 33,000 baphatheke kumncintiswano walo nyaka obungenziwanga enyakeni ngemva kokuqhamuka kobhubhane le-coronavirus.
Ingcwethi zezempilakahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhuba osusabalele wokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni okungabangela ukuba bahlaselwe izifo ezehlukeneyo ezigoqela imvukuzane. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwezempila kahle bathi ukusebenzisa izidakamezi kwehlisa amandla amasotsha omzimba ukuthi uzivikele kumikhuhlane. Kugcine kubangela imihlobo etshiyeneyo yemvunguzane egoqela eyesibindi, eyamathumbu, eyomphimbo, eyamaphaphu, eyomlomo, ezinso, esiswini leminye imihlobo ethize. Umnumzana Love Moma Kurirofa wenhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe uthi sebenanzelele ukuthi udubo lokusabalala kwabathatha-ke izidakamezwa luyalusanda njalo lungangenisa abatsha kulezinkinga.
Kulokuhambelana kokusebenzisa izidakamizi lamakhensa esikubonayo, kuqakathekile ukuba abasakhulayo babekwazi ngalolu daba, bachiye ulomkhuba kumbe bathole usizo lokuchiya lomkhuba masinyane.
Umfundisi Mazari Rashe Mabhuku owenkonzo eye Wisdom Church International uthi mkhulu umsebenzi wemfundiso lokulimukisa uzulu ngengozi yokuthatha izidakamezwa ikakhulu abasakhulayo. Uthi kudinga ukusebenzelana kwenhlangothi ezijene zempilo okugoqela ke abenkonzo ezehlukileyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, uhulumende labo somabhizimusi ukuze belwise njalo bephumelele empini yalolu daba. Uthi lokhu kuqakathekile njalo kugoqele i-counseling kulokuthi abatsha laba begcine beselatshwa kusetshenziswa imithi ngoba vele sebele mithi emizimbeni yabo bedinga nje ukubuyela kusimo esihle. Esethula umbiko oqakathekileyo kuZulu waseZimbabwe owe-State of the Nation Address, uMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uhulumende wakhe ukhathazekile kakhulu ngodubo osoluhlasela abanye abatsha kanje okungabulala elakusasa lelizwe nxa kungasathathangwa amanyathelo okululungisisa ngokuphangisa.
Ngakho sesiza kubumba ikomiti yabaphathindawo ezahlolisisa lolu daba ukuze iluwise iphinde iluqede.
Umnumzana Phasimo Gezana wenhlanganiso yabatsha e-Ignite Youth Organization uthi njengenhlanganiso zabatsha sebenanzelele ukusabalala kwalolu dubo okwethusayo, ngakho-ke kabagoqanga izandla bekhangele ngamehlo nje kuphela kumbe ukukhuluma ngomlomo, kodwa babe lenhlelo zokufundisana lokucebisana emizameni yokuqeda lolu dubo.
During the lockdown period, we have done a partnership with Delta, Delta Beverages, where they were
lockdown konapha sawuqhuba sibili kumsebenzi simanyele le Delta Beverages siqinisa udaba lokuthi abatsha bechiyane lomkhuba wokudakwa ikakhulu i-underage drinking.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu enhlangothini zonke zempilo bathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lihlaselwe lubhubhane olwe-COVID-19 lathatha amanyathelo wokumelana lalolu bhubhane ngokwethula isiqondiso zokuvala ilizwe ezama-lockdown, njalo kusuke kwadala ezinye inhlupho emizini yabaningi ezigoqela indlala, ukuhlukumezeka, ukulahlekelwa ngumsebenzi, lendlela zokuzinakekela ngazo kwabaningi. Kwabasakhulayo iningi labo lizithole lingahlalisekanga njalo bemotsha isikhathi eside belabangani babo befundisana okungayisikho okugoqela izidakamezi, kwasuka kwahlangana-ke lokungatholakali kwemisebenzi bengayi ezikolo zivaliwe nge-COVID-19 lockdown. Amantombazana wona iningi lawo ehluleke khona lokubuyela esikolo ngoba ephuthe lockdown lawa esezithwele. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, liqale kuhle iqembu lenguqu elebulawayo Chiefs ngeviki yakuqala eyomncintiswano wamaqembu adlalela isibanga saphezulu eseCastlelager Premier Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulawayo Chiefs linqobele trending ye-1 kanyanga isonto emdlalweni walo wakuqala we-league, kodwa umqeqeshi walo omutsha oyisizalwane selizwe le-Portugal uNilton Tiroso uthi alikavuthwa kuhle.
It's positive, of course, it's important, but we
kuhle ukuba sinqobile, kodwa kumelanga sikhule amakhanda ngoba sesinqobe kanye, ngoba kule midlalo yamathuma amathathu lantathu esikhona sizayidlala, kumele siqhubeke sisebenza kakhulu ukuze sidlale ngendlela esifuna ukudlala ngayo, ngoba lokho yikho okuzasiphathisa ukuba sinqobe.
Imidlalo iCastlelager Premier Soccer League yona ibiqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHerentals elinqobe khona eHarare City nge-1 kanya ngomgqibelo bekule midlalo emihlanu lapho iqembu leFC Platinum elibhaxakule khona eleTenix nge-6-1. Iqembu leZPC Kariba kanye leCapes United abengijikile obhanqa 0-0. Iqembu leBlack Rhinos litshaye leHighlanders nge-2 kanya. Iqembu leNgezi Platinum Stars libhule leBulawayo City nge-5 kanya, kuthi eleChicken Inn linqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanya. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthe ukunqoba kwabo kuzabenza babe lesibindi nxa imidlalo iqhubekela phambili.
It's good to put 3 points on the board in your opening game.
Kuhle ukuthola imiklomelo yonke yomthathu ngosuku lwakuqala, njalo unqoba lokhu uzakwenza abadlali bethu babe lokusithemba sisiya phambili. Okunye okungijabulisayo ukuba senelise ukuvikela isango lethu sangahlohlwa, ngile themba sizabe silokhu sisibangcono ukuhamba kwemidlalo.
Kweminye imidlalo edlalwe ngesonto, iqembu leDynamos linqobele iyada nge-1 kanya, kuthi eleManyika Diamonds litshayele wawa nge-4 kanya. Imidlalo yeligi izadedela yeqembu elimela ilizwe lama-Warriors kumpela viki yezayo. Sikhangele umdlalo webhola elokuqhaga odlalwa ngabesifazane. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Gems lithole isicoco sombala oli-2C ngemva kokuphutshalisa endaweni yesithathu kumncintiswano we-Deb Marine Pen Series oqhutshelwe kwele-Namibia ensukwini ezisanda kwedlula. Iqembu le-Uganda yilo elithole imendulo yombala wegolide, kuthi eleMalawi lona lithole imendulo yombala wesiliva. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempila kahle luthi lukhathazekile ngokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo. Iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe ikhomishini yamazwe omhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.